yena mhlabe sithengisela njenge-insurance ejineyo ku-hashtag sesijikile nezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lozulu wonke jikelele asila mali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-radiotheft-ke yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigete town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-riot yabantu abangamachumi alintathu lanhlanu.
Bakhona yini ababotshiweyo?
Bake babamba nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukeneyo ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha. So ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengazi bebotshiwe kodwa ke kulabanye abatshayiweyo esesibahambisa ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service unit.
Besizwe ukubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa, lokhu kuyilo yini uhlelo lona?
Vela suyele emuva ngenxa yokuthi udubo lokuswelakala kwemali liyaphambili. Nxa lusiya phambili lathi siya phambili ngokutshengisela, uma besima lathi siya and ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi indaba yemali iyaqhubeka isiya phambili kuswelakala kwayo. Lokho kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kuyihlangothi zonke zezimbabwe ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe ke ubana abantu bathi
yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke kodwa unganazelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bayakulokhu sivumelwano mayelana lodubo oluhlasela ilizwe njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokuthengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini.